Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube ne-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxasukukhangela ukhanya engani nje hhayi azingabe khangelisiswa kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube ne-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference ye-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la nama-public hearing ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone e-South Africa i-commission le state capture ukuthi uzuke bekwazi ukuthi uhamba njani. So mona uqathele kuqala ubana kube le-independent commission. Lelokho okwenziwa independent commission kwaziwe nguZulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe, asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa, asikhulumi ngomnotho weparty iZANU-PF, sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa nguNkulunkulu. So kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso ngakuseqiniso kucubungulwa lugatsha kumbe i-commission eniyodwa e-independent, akhona ugatsha lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugatsha lwangakhona kube labanye ayingxenye ye-corruption yangikhona. So mbona hhayi amanyathelo lavumelani lawo. Thina njengoZulu, thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso. Lakhona lokuthi uPhalamende kasavunyelanga ubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto. Nxa engafihli lutho ke ngokuqakathekile ubana iPhalamende ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iPhalamende kumele ikhangele vele ibe yiliso elikhangela ukubana i-executive bi-cabinet isebenza njani.
Kahle ungathini ngawo umfanekiso we-Al Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho lakanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso we-Al Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uyangaphi, ulahleka njani, njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani. Ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asila nzuzo njengelizwe, asila zibhedlela, asila zikolo, imigwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho. I-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho. Kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokho, uhulumende akukhangele khona lokho, iPhalamende ikukhangele khona lokho, iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho, ingakukhangeli njengekhungakhunga. Ye, kungaze kube likhungakhunga, ikhungakhunga langikhona lidingisiswe. Sivumane ubana liqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungakhunga.